Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 yesonto mhlaka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyana webandla leZANU PF. Le PF zapho wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunity yangabeni eZimbabwe. Kwakuyiunity ezapho leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over iZapu nabantu bemadebelele. IZapu yayimisa umfukazi.
Abakubandla leZANU PF baluqakathekisa kakhulu kusuku lwe-Unity Day.
Abathi iunity ayilancedo balathekile ngabantu abangayaziyo ihistory kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokeli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba eleZANU PF kukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayouth kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo. Ngizizinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zapho leZANU PF wenziwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathebeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurahundi okwabulawa khona abantu bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke ejikelele. Umnangagwa besemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kweleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zapho leZANU PF amanyana esenzela ukuthi kube nokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla leZapu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuka Nkomo lowayengumongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZapu elake lakhokhelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitshola kancane lokho okubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangaseUnity eZimbabwe. Kwakuyiunity ezapho leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over iZapho nabantu bemadebelele. IZapho yayimisa umfukazi. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlanu kodwa amabili kuphela yowathi sihlangene kwangasoli national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZANU ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo lasiwatho wathi akuplana izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Yilanga vele lingasekho nje lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengeZapu sithi sokuvelile obekuzama ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu beZapu lemadebelele. Uma nqoba sowahamba laba abaseliwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZapu kumbe abalokhu besithi bakuZapu abakubandla leZANU PF ukuthi ningabantu abanje.
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe ubabukhaya imoya kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZapu bajoyina iZANU. So wasoze bathi bamele iZapu. Laba nabanye bagade impisi besabotile ngehle impisi zathibilika ibahle. Ngakhala even ibhuku leli libalile leli elikababuthi ngudube quite close to Zambezi. into azikhulumayo kwaphana uyadingisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo. Bagade impisa abana bathi ngiyabazwela kakhulu Dube. Manje baba lezibindi behle, ibadle ngakwansi ukubadla, ube basurvive, ngoba vele hhayi asibabantu bakhona abantu labantu. Bahlalele okwabo abakwaziyo kufana ngayo.
Singathi-ke usuku lolu alulancedo vele.
Hhayi alulancedo vele. Ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-double pay yovela imali ishoti eZimbabwe, ngingaba loncedo khona ngalo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay. Yili uncedo lukhona.
UMnumzana Patrick Ndlovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu eMatabeleland. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa-ke uMnumzana Philip Gawule wobandla leZANU-P F uthi kavumelane lokwethulwe nguNdlovu.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya omkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasethwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongaqakathekisi unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongaqakathekisi amaqhawe alweli khulula ilizwe leli, ngumuntu ongaqakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokheli la uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bahlale ngokuthula. Njengoba ukuthula khona kwelaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu bathethe isikhathi lesigidi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele golokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukuyisela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagijimele kuyalungiselela amakhisimusana lawo. Kodwa liqaka lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labaZimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kodwa kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe ngaso kwalungiswa lo daba lwegugrawundi, kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela olwaba yinsika yomanyano lowo.
Ye, kodwa-ke Gibbs asehlukaniseni umanyano lendaba yegugrawundi. Indaba yokumanyana lokhwana kwamabandla amabili igugrawundi asiyibekeni nayo khona phana, ibe yindaba la emele isetshenziswe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba yegugrawundi. Njalo indaba yegugrawundi Gibbs kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yekugrawundi. Endaweni yekugrawundi indaba ehlupha ethingukuthi siliyibanjwe kuhle, iqedwe kuhle, ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo ndaba yindaba yenale yekugrawundi. Isikhathi sesikisho sesidinga ukuthi indaba yekugrawundi siyidlulise kuhle, abantu bonke basuthiseke.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-P F sixoxe laye esetsholotsho. UMnumzana Dulani Ndebele umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-Movement for Democratic Change Zimbabwe elaziwa ngokuthi MDC Zimbabwe uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo eleZANU-P F kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. U-Ezra Jesus Banda usedulela lolo daba.
UNdebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eShurubu enkabazwe uthi uncindezelwa kwabantu beZimbabwe yikho kwamenza wangena ezombangazwe.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, lokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo. Ngizizinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqembini elizakala lokuthi NPP elikamaimju.
Kukhetho olwenziwa nyakenye okaNdebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seShurugwe, kodwa wachiya sokuselela insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho.
Ngawithdrawer in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngingalwisana lomunye wami o-opposition, ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi. So mina ngawithdrawer in favor of candidate leyo MDC. Ngazoshiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba sale singasazwani ukuthi ukuthi mina why ngasupporta ngawithdraw ngasupporta MDC candidate.
Amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwele Zimbabwe, njalo abantu bathi kawancedi lutho. umuntu landebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe
ngoba sabona ukuthi kulalawa mabandla akhona akulabandla elimela abantu akulabandla elikhala labantu MDCT ekamakhuphe imbona ngazani bachitha isikhathi esiningi beliswana loChamisa uChamisa naye udlalisa isikhathi ochitha isikhathi esiningi elisana lezanu PF so thina sangombe ibandla lele MDC Zimbabwe senzela khona ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu
uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe
MDC Zimbabwe yeyomuntu wonke nje oseZimbabwe ichene lamanye amabandla asebenzisa amagama umfanekiso njengokuthi MDC kaTsvangirai MDC maybe kaKhupha MDC Alliance kaChamisa o MDC Active befaka igama lomuntu le iMDC yeZimbabwe yonke jikele aso MDC yomuntu si believe in dialogues believe in ukukhuluma labantu abo ground ngoba si believe ukuthi abantu abo ground yibabale abalama solutions
ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe
so siyanxusa ama youth siyanxusa bogogo siyanxusa bokhulu siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe that's why iphathethi ithiwa MDC Zimbabwe sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe so sithi thina wozani sifake amakhanda sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe ngoba laba bakhona esabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebehlulekile
kodwa ke ilunga leMDCT elikhokhelwa ngukwesazana Khuphe umnumzana Douglas Mabuza uthi uNdebele uzimotshela isikhathi
mina ngisekela ibandla leMDC okulibandla elihilo elabantu njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai okwamanje sokulekokhokhelwa ngabanye abantu nje okungamabandla okuthiwa yi-MDC Zimbabwe lamanye ama-MDC watu efake ibandla le-MDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe and ngizalisapota 2023 ama-elections liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe
Nonzana George Uma lilunga le Central Committee kubandla le ZANU PF uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa
amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo kodwa thina siyiZANU PF asibhuluki sibonile even MDC isebuhlephuka yaba ngamabandla amaningi nengi kodwa thina siyele siloku simile siZANU PF sigxilile ebantwini sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi
uNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzansi Africa ngimela e-Studio 7 eJohns Bay kule South Africa igama lami ngu-Ezra Jesus Band
wamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
Senganamasiko senzi bomandla lo baba mkhulu babe lobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabajadileyo silomama usakhile Liline uMadube incwadi kwezamasiko esintu njalo lo baba uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ungwenyama ke usibhalele wathi omama ukukhanya ngazani sebemehlomehlo kambe kunjalo
umama wayengela phone kudala ubaba wayengela phone okwela umuntu ocabangela abantu obonakala umuntu emisa umama esitaladeni umbe emgwaqweni ehamba kwesikhathi abantu bathi bezondlela izindlela lapha dube seqhaza umuntu esegigidika efonini kodwa kalo ubaba uzondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo sekuthi umama uyagigidika efonini seqhaza ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngaleceleni
Konapho ke Madube siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa. Kwena labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo kuvame kangana ngikhona.
Ngiya ukuthonga ngoba bezinjini lakho kuvamile. Njalo singakulandeleli percentage yabo baba ngafika ithenga nge 50% edlule yabo mama ngoba. Obaba sokwanti ukukhuluma kakhulu. Iningi labo basela ngaphakathi. Njalo uhulumende vini ngani ukukhangela kakhulu kusayidi yabo mama. Ufika ithaba newethu labezindlini lapha nasengubone kaningi. Ezindlini eziningi ezehlukeneyo kuze uzuzuzele ukuthi ubaba lo wadlala ubaba lihlalelini la lenkulumo yasikithi lo mama lokukhuluma uba lamagama lana ukuthi angalithi kubaba uhlavela kuthuli ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabusihlalopho ngunike inkulumo ezibuhlungu okuthi ukuhlukumezeka ngaphakathi ukuthi ndangamdlanezonto ubaba wangikhona yikho futhi ukuthi sezewatshaya umama wambulala ufutshe ukuthi isicala sangikhona kuyake kuvele ekuqaleni umama enguye yabehlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kuba umama vota
Thisa, kunjalo baba.
Kunjalo lake kutsho uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njona usazi indaba yami. Uthi ngitshela abantu ukuthi ngiyacharge. Kuba nzima ngibona ngani ukuthi akho umuntu lo oyazehlileke uyabona ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda. Ngakho abaningi bagcina befela ngaphakathi uzothi umuntu osezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela. Akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzozothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani ngatsheli muntu ngathola ukuthi-ke la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaywa amampango ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hhayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugu kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba esithi i-western world
Siyaluzwa sibili udaba lethu solungani luyavuthwa sibili kodwa ke isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi nxangoba lakhulampa madube kambe ungatshelana umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba ke kunanzwa insuku lezi eze 16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube nokuzisana ezindlini kube nokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa lingayozifane kuhle ngana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedi ukubulala ngobokumtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi ikini sihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize sihle ngamasiko aso ngiyabona
kuba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wenze ngubaba kumbe umama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo ufakazi njalo nxa usulobo ufakazi jhiya ungabulalanga kuthi uthi ayihlophiwe unkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi-ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ubuchapa ezindlela nxa umbohola malini kumbula esikhundla esinganani nasemsebenzini hloniphe omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi sakhile liline kumadube yingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe
yebo 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 mthwakazo omuhle nsimpapo omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantate emlotshwa ongumxoxi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum Mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum
Ibulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially nxa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector, bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019. Ama-challenges abekhona, ama-opportunities abekhona. Lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabange ukuthi sina it could have worked better and also sikhangelele ukuthi thina njengama young people avela kuma sectors la acheneyo singasebenzisana njani
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo
njengoba nithile ecaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare nxa ngikhangele iHarare lama-opportunities awapha the young people and what they are able to do. I realize ukuthi there is a huge gap. And ikhefena le ikhephi ukuthi singayivala njengama young people. There are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama second class citizens. We ama opportunities kafiki kithi or ama opportunities ngayifika kithi abalama conditions ukuthi asingeke sikwanise ukuwafulfilla as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi what is it that we can do as young people? Engayenza ukuthi sibe kwazi ama opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angapi as ama young people from different sectors, ama weaknesses angapi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngapi lokuthi ama weaknesses ethu iwapi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume nama solutions angani they cover up for those weaknesses while strengthening ama strength service lawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe lise Tekineko Movie House eBulawayo Center. Kungena $5 kumbe $75. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sizabe silthatha amapikitha. Inetworker labanye will have a few snacks khona ngale, it's covered ku $5 yakho. But the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imeseji lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gqiba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasoze ube khona in our forum, we do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate mlotshwa, thank you, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokoza muhle simbapho muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami, ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BigMike3, iyona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kodwa loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthakazi omuhle, zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini leKhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yeKhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje namaphitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni nxa sisiya eKhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibheli kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabilo kuningi okungananathiselwa kuye, umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongela kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya eKhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilako ukubekezela, ezilothando ezilokuthethelela ezokubekezelelana njalo. Yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona lokwenzani ukutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini. Inhliziyo zethu zinjani? Vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba, indawo ngendawo, abalenhliziyo ezingahambelani lomuntu, ezingelabuntu, ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini. Qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe, ukubana nxa siyangena ekhisimusini siyabe sisidla, siphuza, sisenza konke, kodwa konke lokhu akutsho lutho. Into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani. Inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba. Yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel. La mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa. Leli gama elithi uManuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi. Kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke. Size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama, ngoba na abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo. Lanxa izifuyo zicuba ilanga likhisa, izulu lisilela, indlala ibhahlile, uNkulunkulu uqobo ulathi. Sasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile.
Kuyiphethe mfundisi.
Icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosiyeli uYesu Kristu. Ngasisondela esukwini okukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke, izipho esizazifana lokudla esizakudla lokwethekela esiza kwenza. Cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngikhathaleli ithuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi. Ngiyabonga Nkomo lawe labasazi bonke beStudio 7, ngifisela ikhisimusi enhle.
Hayi, siyabonga mfundisi, kube njalo lakuwe.
Ngiyabonga, ngizibongela njalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Brenda Fassi, Vulindlela, ngibele Khisimusi enhle zilukandaba. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Kulabanye abantu abathi kawuncedi lutho umanyano webandla le-PF Zaphu le-ZANU-PF wenziwa ngomnyaka ka-1987. Kodwa bakubandla le-ZANU-PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. umkhokheli omkhulu webandla le-MDC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla le-ZANU-PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lelisayo ngo-Kip Stube.